kuqinisa ukuthi siphumile namhla ekuseni bayalile ukuthi sizothathwa izihlobo zethu ngakho bayasithwale ngekotrak bayasehlisela e-Trebles. Abanye bethu bayaphumela e-Harare njengoba lisazi ukuthi sasihanjisiwe e-Chukurubi amadoda lawa sihanjisiwe khona ngale e-Harare kodwa sesesibuye sithembise sisodwa omama ababili sisiza emlondolozi.
Lapho nxa usithi abavumelanga ukuthi lithathwe izihlobo zenu isizathu abasiphileyo yisiphi?
Bathe baba ngumsindi njalo babuya bebaningi.
Besisho izihlobo kumbe amalunga ebandlaleni le-MRP?
Kusho ukuthi bazohlanganisa konke la malunga e-MRP.
Kwakunjani khona ejele? Laliphethwe njani?
Lapho ngikutshela ukuthi thathani impahla zenu selisiya e-RR. Abanye nxa ngikhangela isikhathi sonke engisihlalileyo bebelungiselelwa betshelwa abafuna ukuya endaweni enje ngobani kwamanye amajesi kodwa thina indlela esahluthulwa ngayo angani ngokokhozi sisuswa endaweni. Ngingazi ukuthi ulaka lwabo phezu kwemithakazi nolwani ngoba khanya babobuhlungu balo laka phezu wethu. Bedinga ulwazi amalunga ekhadi nezikhundla zabo. Singazange sibatele ukuthi lezi la amalunga ekhadi konke bekuyihlobo zethu.
Chukurubi lalisiyakwenzani?
Batho bangikhona bona siyavakatshelwa kakhulu izihlobo zethu ezemithwakazi njalo nxa kungenziwa i-family week babe sisho ukuthi kungikhona abantu abazangena abemthwakazi babe bebaningi kakhulu njengoba singumayini njalo abemthwakazi basithumezela ukudla kakhulu okokuthi phela sesiyi-threat angazi ukuthi i-threat yani ke khona kwakhanya ngani siyambuluzi kwasekuthiwa sikhangise khathana bathi imithwakazi engasoze ifike khona. Okunye okulandelayo khona lokho kokuthi njengoba thina sithi imithwakazi kusho futhi thina silwa labolimi lesishona so sokumeleke siye emashonaleni ukuze basikhawulise lapho kungela muntu okhuluma isiNdebele khona okuyabe kukhulunywa isishona 24/7 kwakuyindlela yokuthi sizuse ubuhlungu.
Sesikhuluma ngalo ibandla kodwa babebuya ukuzolibona belixhasa abanye benu.
Abazange abasilashe ngisho lakancane.
Ukuthi kule ngxabano phakathi kwebandla lakuzwa yini lani lisejele kumbe lokho elibona ngani libandla linye?
Engikuzwile kodwa bengisamelele i-debrief singayahlangana kuhle sokulalaba ababili bevela e-Harare uyabukuzwa ngamafitshane fitshane umuntu lelo phela lokuphuma kwabanye ahambe yedwa elezi zakho zakhe kodwa okwakathesi hayi besajabulele amalunga ngikhuluma nje phakathi kwawo sebesisa ezindlini thina omama ahumile bahlangabezile edorobheni sebesithwele basithengele ukudla basithatha kahle labo bayatsho bathi lizikhethele kodwa okusalayo umzabalazo uyaphambili. Iningi vele kade ngisebenza la eyinto elibuyileyo okokuthi ngidinganiswele kusho ukuthi bambala abaphume endleleni bayabalwa sibili ngoba iningi bendlela endisebenza la yilo lesihlangabezileyo.